Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 sibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngusifucamfundo Welshman Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungiswa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Banengi abakuphikisayo lokhu abangumabandla aphikisayo ayelibusayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhelwe nguMnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lo kusukela kuma vice presidents ethu ubaba uChiwenga kuloba uMohati kulo National Chairman ubaba uMchinguri kulathi sinjogolide kunapha. We are all ready to do that. So angiboni ukuthi kona kule ndinge kuthi abantu bebethukile akula third term eyakhulunywa anyway. Ungaba into zokuzana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension e-2 years akithi. But not third term. If third term is a given, as a no. So I will have a Kurumo a third term. Labing Kuruma de Konamina Nose Sawami, Ukuruma, the extension of this very term in a late term, a Jokuda, his second term. We extend the 3 years with Gusalung Siswa, Logo Unja, the old Lung Siswa. So we need to get this thing right. Sewus Sewus. Would we do a third term? Then kule ndoda extension kahle kuyini ukusiphica kona pa ikomele siqalisele khona
yey nxa sisigangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akwanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutsha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungena lebutho futhi sele sithi hayi lokho abasakufuni akuyikhona pho nje kona Golide
njengoba ngishilo kwesikhathi kwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abakuZANU-PF iphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele kawulayo impisi yangkhona. So akula term extension mina esengizwile. Mina into engiyaziyo i-term extension le, not its third term acquirement. So angazi ukubana abantu kunapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
KuZANU-PF kumbeni ngithi eZimbabwe kulabantu abaningi abakhephebhu kubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzana kulabantu esibaziyo amadoda lesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ukubana yibo bodwa lokho okuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilale. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile. Behluleka lokuma kwesinye isikhathi even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufanele bana iseplazini layo ibona inyawuthi lengqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala lamadonku wayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela ade belibulele So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukukhanda ukuthi kuyangapi so kudingwe ngapi umuntu ongalibamba selizwe lezibaba.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazo olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafube mbula.
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilisele emuli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zilethemba lekusasa engcono. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sithengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMatabeleland South uthi bebethwele amagabha avuzayo phose kweminyaka elitshumi idamu labo lingabambi amanzi. Kodwa lo nyaka ulethemba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela izifande sakhe sokulima ethelezela.
Sekunzima kakhulu ngoba bengasayenelisi lokuthenga ithukela. Yona imali yokugayisa bengiyiswela. Bekusithengela indingeko zabomama bengisehluya kodwa lo nyaka ngethemba lokuthi uza kuba ngcono. Ngizalima ingadi yami, ngizenzele imali, sidle labantu abami ukudla okwakha umzimba.
Amazwi la agcizelele njalo ngesinye isakhamuzi umnumzana Bonolo Sipata othi abasoze beswela amanzi njengalokho okwenzakale enyakenye okudalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Damleli sesilethemba ukuthi hhayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silawo. Ngokwedamuleli hhayi likhulu kakhulu. Laphana vele libelilincinyane kathethi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi ka-MP, siyabonga umsebenzi ka-kansela, siyababonga nabonke ama-donors asincedayo o-community trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelwe lokuba zizanatha amanzi edamuleli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Isanje sikhona kathethi kumele sifakwe izingadi njani. Usale kweluhlaza iGungwe ibuyele njengakuqala kwayo. Idamu lingaguli kwakuyi-green belt MP dam. Konke yonke ayitholakala khonapho. So sesijabule kakhulu idamu leli khona ukuthi libe khona. Sijabule kakhulu ukuthi liphelile njalo selibamba amanzi selichitha inkomo zizabo lezifuyo zisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuselelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu. Bebe khatshwe ngabe Gwanda Community Share Ownership Trust kuze njalo izakhamizi zentepe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine egebha ilithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuke eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethola ilithium. Umnumzana Collins Fando isakhamuzi sentepe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo wethu silimele kakhulu nalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu. Idust elapho iyesabisa, ipenda izihlahla, ipende utshani, ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabo-silicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakanyiselwa uthuli olunzima. So sithi ngabasilungisele umgwaqo wethu, ngaba sinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikhole ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze ngoba ngakade bengenza imali bebengasoze babuye ngendlela ngobuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akula sikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yokuxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba iyehlule. Kolunye udaba ekwana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokhu befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela. Ukansila kawathu ekwana North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Silungiselele ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngikubona kusenzakala ukuthi abadala khathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazenge kwasala amaplanka, so amaplanka wona lana abenethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lwakuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha ezinenye bezikhupha lezo ezasayinwa ngoye ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhupha ele Melika kwinhlanganiso yeWorld Health Organization, ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangela maphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa lolandela ezombusazi weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe eChicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa-ke indaba yeborder ilungile vele, amaborder kumele asecure. Abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokuba susa abantu abangekho emthethweni bese as long as ukusebenzisa umthetho nalowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobakhipha ngobunengi ngoba njengoba sidala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathi ntambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe njengohulumende weZimbabwe njengoba bebethola usekelo oluningi lapha eMelika nxa sikhangela kakhulu kudaba lwezempila kahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthokuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezinjalo, kodwa ama minerals nani konke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana leZimbabwe abuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala avela ku-World Health Organization. So sesingasakwazi-ke ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathi.
Abaningi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eMelika liza kuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kubanikazi bomnotho kuma-companies nabantu. abantu abalemali yokuinvesta. Kodwa eqinisweni i-economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi usintsho lwakhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana neseZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalele parliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
Uthola sengenza self abortion ecina kulida to ukuthi abanye babo base. Lama records atshengisa ukuthi kulabanye abesekhipha ngamakhokhenga ngengoda abanye basile kuma-university as a country, as legislators and as a council esiyikhona esikhangele kakhulu abantwana izinto abadala to let's educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama-contraceptives akungabi nzima to get those lesilen contraceptive school nxa kusiba nzima or edura or into esethengiswa lita kona ukuthi people in regards to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi akhiphe looking at rate yama teenagers abathatha morning up their intention to sex and at the same time they are using morning after when they show morning after they end up ngena kuba ne access abortion mina I think umthetho nxa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingilida ukuthi abantu bangene bathone sebenza ama-unsafe abortion yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi wabona abantwana bezikolo or what, but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi they are now matured enough bengathola ini ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sekusiba le ndaba ukuthi bafuni baningiukuzithwala abafuni bala abantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at the situation esikuyo futhi again ukuthi there was an headline ukuthi we might face ama-challenges ama-condoms. What is going to happen? We will have abantwana abaningi bekhiphe izisu because even if we say we don't want, even if we say sifake umthetho lo, they are doing it and they are doing it unsafe only there ukuthi bagcine besifo. Let's try by all means ukuthi whatever ofanele kubavikele abakuthole njalo bathole even counseling ngoba ezithini ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isisingaphisisi sex kuningi ngeseke sikunanzelele sikubalayo even naku-social media ukuthi umntwana we-12 years gave birth, umntwana we-13 years gave birth. So even if it's dumb to certain ngomuntu it is happening.
Njengamalunga edalele parliamente udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyaphatheka kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe sponsor ngama-organization like o-PEPFAR namanye nje abe behlangene balama-mobile clinics whereby every month bayahlangana labomama, bayahlangana labomamanyana, bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa njengama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathwe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayavizithela ngama-mobile clinic lawana utholakale kwezindawo ngake ngikhangele especially yile ndawo mina ephuma old ward 19 babantu abaningi khona ukuthingiselwa khona basuka bamithi imoto yabo baphithe ama-tent abo khonaphana abantu basekuseduze kibo ngoba sisebesikhangele ukuthi okunye okunye kwenza abantu baze ngamavili ezibhedlela ukuthi bahambe baye emaclinics, nearest clinics, abemangonyana. So nxa bebuye within that scheme, that area, kwayenza ukuthi lami ngithi ngiphuma phandle ngizibone sengishile khonaphana bafaka ojade, bafaka neplant bami amaphilisi, everything bayathesta nemikhuhlane eminenginengi. Ngakwenye indawo ethemnashi ngake ngibabone khonaphana. So thina njengama-legislators kusenza sibe ngamanyukunyuku ngisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi afinyelele ebantwini duruvela lapho abahlala khona, ngoba singakhangela isikhathi esiphila kiso sinzima kathesa.
Lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamente sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Njengakuviki edluleyo sikhangela ukwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo. Siqale ngasewanke. Umiswe enkantolo umsolwa wasebhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhla ka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elichumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngasechipinge lapho okulo isilisa utafadzwa Simango ogwetshwe iminyaka esishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu, amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange-$13,000. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe inkantolo yegogwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili unganayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okhambi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe.
The Voice of America.
Siziphethe ngasetsholotsho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi olwe-Presidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, u-Abisanjo Mpofu kanye loJustin Maparadze. Amapolisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba.
Zimbabwe!
Lezo ngezivela ke imithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu eseluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Eskatimani mani chika tombo
kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu litabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Bingelele ku Studio 7 igama Emmanuel Siwela. Ngiqale ukucula ngo 2021 lokho ngenza ama single track, manje sekunama single track angu 6. So this year sizothi ngenza i-album because sengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona, la ebengakhona khona, sengikwazi wonke amakhona nje omculo, sengikwazi, sengifunde into eziningi kakhulu. So ngifuna ukuthi ngenze i-album engizoyinika umphakathi.
Yebo lina wathini bonakale kampanyana alo sekhumba umdala wakho lapho kudoze kitchen aseshwane atshela ukuthi uthimani mani yeze sisimani.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kunombolo ethi 0626284655. Yikho lapho abangangifonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona kuse South Africa. Ucula ngilapha eSouth Africa. So abalandeli ma bengamfonela or bengiwhatsappe kule nombolo, yikho lapho engitholakala khona. Kuzabatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla, njalo ma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele azi ukuthi bengisithini bengikhuluma ngani ukuze naye afunde abe lolwazi lale ngoma. Uma bethenga umculo wethu bethenge i-original bengathengi ama-phonecom bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sibanikeze okuhle siqhubekele phambili ngomsebenzi. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabaka Ncube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabula njini kukheli ethi www.voandebele.com.